Isahluko 7. Izazi zezinkanyezi zivakatshela uJesu. UMatthew 2:1-12. Okusesihlokweni lesi. Izazi zezinkanyezi zilandela inkanyezi zize zifike eJerusalema bese zisiya lapho kuloJesu. Kulamadoda avela empumalanga abona inkanyezi ethile. Amadoda la ayizazi zezinkanyezi, njalo athi ukuhlola kwawo izinkanyezi kwenza akwazi okuza kwenzakala empilweni zabantu. Amadoda la athe esempumalanga abona inkanyezi njalo ayilandela okomango omude aze afika eJerusalema. Esefikile ayabuza athi, ungaphi lo ozelweyo oyinkosi yamaJuda? Sibone inkanyezi yakhe sisempumalanga, yikho size lapha ukuze sizomkhothamela. UMatthew 2:1-2. Inkosi uHerodi ebusa iseJerusalema ithi isizwa lokhu idane kakhulu. Yikho ibiza abapristi abakhokhelayo kanye labakhokheli benkolo ibisibabuza ukuthi uKristu uzazalelwa ngaphi. Bayiphendula besebenzisa lokho okwakutshiwo imibhalo. Bathi, eBethlehema. UHerodi uthi esizwa lokhu abizele izazi zezinkanyezi ensitha abesesithi, hambani liyedingisisa ukuthi ungaphi lowo mntwana. Nxa selimtholile, liphenduke lizongitshela ukuze lami ngihambe ngiyemkhothamela. UMatthew 2:8. Kodwa uHerodi ufuna ukwazi ukuthi umntwana ungaphi ukuze ambulale. Izazi zezinkanyezi zithi sezisukile kuHerodi zibone isimanga. Inkanyezi eziyibone zisesempumalanga ihamba phambi kwazo. Kusegcekeni ukuthi ukhona osebenzisa inkanyezi le ukuthi izikhokhele. Izazi zezinkanyezi ziyayilandela ize iye kuma lapho uJosefa loMaria asebehlala khona lendodana yabo. Nxa izazi zingena endlini zithola uMaria elomntanakhe uJesu. Ziyamkhothamela uJesu zimuphe igolide lempepha kanye lemure. Izazi zithi sezilungiselela ukuthi zibuyele kuHerodi, uNkulunkulu uyazixwayisa ukuthi zingabuyeli kuye. Yikho ziyasuka ziye elizweni lazo zisebenzisa enye indlela. Ubona ngani ngubani owasebenzisa inkanyezi ukuthi ikhokhele izazi zezinkanyezi? Khumbula ukuthi kayizange iqale izikhokhele izise eBethlehema lapho kwakuloJesu. Kodwa yazikhokhela yazifikisa eJerusalema zabonana lenkosi uHerodi eyayifuna ukubulala uJesu. Icebo likaHerodi lokubulala uJesu lalizaphumelela aluba uJehova kazange axwayise izazi ukuthi zingabuyeli kuHerodi. Yikho-ke, kuyakhanya ukuthi nguSathane isitha sikaNkulunkulu owasebenzisa inkanyezi efuna ukubulalisa uJesu. Imibuzo. Kuyini okutshengisa ukuthi inkanyezi eyakhokhela izazi yayiyinkanyezi engajayelekanga? Izazi zezinkanyezi zimthola ngaphi uJesu? Kungani singaphetha ngokuthi uSathane nguye owakhokhela izazi zezinkanyezi?